Ekhuluma ekusungulweni komhlangano wabosomabhizimisi embukisweni we-ZITF namhlanje, umphathintambo obona ngezamabhizimisi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni ubike ukuba kungumlando wabantu bonke ukubona ukuba amabhizimisi amancane ayahlonitshwa ngoba eyiwo abambe umnotho welizwe okwamanje.
Simra sisebenza layo sibili kodwa ke kabakacaci ukuthi ama-SMEs bazawanceda njani. Thanda ukuthi bangazibabulala inkukhu ezala amaqanda phela. Ngoba ungabulala inkukhu ezala amaqanda ukuthi akusela nkukhu akusela amaqanda. Sithanda ukuthi lawo ama-SMEs bazigoqe babe leshuwa ukuthi lapho abasebenzela khona kukhanye phela ukuthi kusebenzela abantu. Ungaze kwaphonga ukuba yingcekeza yodwa kungasekaqedakali ukuthi kwenzakalani. Laba basebeformalizile baba lamakhampani bangabona besiba lo hlupho lezimra sebesiyacela ukuthi basicontact kwenza ukuthi sincedisane lapho bangazibafela ngaphakathi njengephili.
Uchaze ukuba uhlelo lokunikeza amathuba amabhizimusi amancane okusemthethweni kuqale lonyaka njalo ingatsha zonke zikahulumende kumele ziphume lenhlelo ezizakwenza abantu bama bizimisi babhalise amabhizimisi abo okusemthethweni.
Akufanani lokuthi umuntu ofuna ukuselela abantu bakhe ngokuhambe tshontsha kumbe ngokuhambe qila abantu afoma ama-schemes angala msebenzi. Ama-SMEs abakwenzi lokho. Umuntu uyahamba ayewoda amatamatisi akhe athengise, izigqoko zakhe athengise, athunge athengise. Khonokana kumele njengabantu beZimbabwe sikuhloniphe okudlula abantu abahlezi bahambe becela kumbe bahambe besola abanye. So mina ama-SMEs ngiyawaphakamisa kakhulu, bayenza ukuthi iZimbabwe ne-Africa iphakame.
Esekhuluma ngohulumende wakwele South Africa oze namankampani andlula amachumi amathathu ukuzobukisa e-ZITF, uNyoni uthe amazwe womabili alobudlelwano obuhle okwamagama. Umnumzana Malcolm, usomabhizimisi wakwele South Africa osemsebenzini wokupheka utshwala bewayini, ubeke ukuba uhulumende wakhe nguye omlethe ku-ZITF waphinda wamhlawulela indleko yokuza eZimbabwe. Ethi iwayini yakhe isithengiswa emazweni alichumi njalo bakhanyelele ukuthola ibhizimisi eZimbabwe.
Okay, mina sukuyigaba e-South Africa, thina siwaka iwayini. Manje sifika la e-trade show Zimbabwe sifuna ukuthola ama-importer, bazo-import iwine la, bazothola i-distributor, bazodayisa iwine la eZimbabwe.
Ilizwe le-South Africa liyasekela njalo omama abakumabhizimisi amancane lapho unkosikazi Silungile Mkwena ugcizelele amazwi kamnumzana Green ethi uhulumende wakhe ubasekele ngokugcweleyo njalo yena useleminyaka ezobukisa e-ZITF.
For me, rights ngoba sengiyenze for the past 3 years. So ngihambela kahle and senginabantu abaningi, even ngise-South Africa bayakwazi ukufaka ama-order ngibathumelele because into enhle ngeZimbabwe is that we are neighbors, siyabomakhelwane. So kulula ukuthi ngithumezele impahla ngoba ifika masishana, kufana nama ngizithumezela phesheya.
Unkosikazi Sithabile Ndlovu owethekelele e-ZITF ubike ukuba umbukiso we-ZITF muhle kodwa awucaci. Wathi lokhu kukhombisa ubunzima obubhekane labo somabhizimisi lelizwe jikelele kwezenotho.
Abantu babuyile simi le-ZITF, ngiyabona lamakhampani akhona akhanya maningi. But okukhanya kwenzakala ukuthi ezitendini zabantu kulezinto nga-1-1 nga-2-2 izitendi kazigcwalanga. Abantu babuyile, lokhu kutshengisa amakhampani sevulekile. Kodwa kutshengisa ukuthi le business lezinto abantu abazenzayo lokhu ezizelutshwane. Babuyile sibili kakhulu izinto abazitshengisayo okugcweleyo lapha e-ZITF. Sitshengiswa amaposta, amaphepha, silokhu esiphiwa amaphepha kodwa wona amasevisi ngokwawo kasiwabona.
Iningi labakhulume emhlanganweni wabosomabhizimisi owenziwe namhlanje ngoba ababuki bengakavulelwa ukuthi bangene bebekhaya besola uhulumende ngohlelo lwakhe lokuzama ukuvimba ubugwelegwele be-corruption kanye lokungacaci kwemithetho eqondisa yabafusungula amabhizimisi eZimbabwe ikakhulu owe-indigenization. Ngimele iStudio 7 ngise ZITF ngingunomphumelelo moyo.